siyabonga jonga lo Chris lichona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 20 ngomavasa 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emweni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuphaka impi yangempela nedingekayo manje. Lempi ke engithi ngizoyiphaka namhlanje ngeyokuvikela wonke umuntu okufika okhona kuleli ongakhathaleki ukuthi uvela kuliphi izwe.
Inkosi ugudulzwe lithini yezulu yakwaZulu kwele South Africa iphika ukuthi yiyo ethula inkulumo ebangele udlakela lokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ole xenophobia.
Umhlangano ufele zebetho kulo sokusetshenziswa udlakela ukutshaya abantu abazule bayibo abathethwa yi-Congress. Ngingatsho ukuthi akade bephakathi abaningi bangikhona ngabantu abangama-parallel structures abunjwa ngugede.
Ukufuthelana kuqhubekela phambili ku-MDC T kobulawayo kulandela umhlangano onqume ukuba umnumzana Gift Banda usengumgcinisihlalo webandla esigabeni lesi lanxa umthethwandaba wanquma ukuthi ayencintisana laye umnumzana Madison Hlalo nguye omele abe ngomgcinisihlalo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Inkosi yamaZulu kwele South Africa uGoodwill Zwelithini namhla ophike wemba phansi ukuthi nguye owethula inkulumo ebangele udlakela lokuhlaselwa kwaba kwamanye amazwe. UGoodwill Zwelithini uxwayise bonke abahlasela abakwamanye amazwe laba ukuthi bekele lo mkhuba ngoba kuyinto embi. Uphinde njalo wathumela induna zakhe ukuthi ziye emphakathini ziye kwenqabela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe lokhu. Kubika uBenedict Nhlapo eseSouth Africa.
Ekhuluma kuzwelonke lamhlanje emhlanganweni wezinduna, amakhosi, amabutho, iziphathamandla zikahulumende lezakhamizi zesabelo sakwaZulu Natal, inkosi uGoodwill Zwelithini uthe ukhathazeke kakhulu ngokuthi kukhona asebegcona igama lakhe besithi inkulumo yakhe yiyo eyabangela ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Inkosi ithi kayizange ikhuthaze ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe kwele South Africa, yethe sabezindaba umlando wokwethula imbiko engasiqiniso ngalokhu ayekutsho.
Ngokwembiko yabezindaba udlame olukhona lungenxa yenkulumo engayethula oPhongolo mhla zi-15 kumbasa nonyaka. Ukuba le mbiko yokuthi ngiphake impi iyiqiniso ngabe lelizwe liwumlohote.
Inkosi Zwelithini kayiphozisanga maseko yahlethula inkuthazo yokuthi bonke abaphatheke ekuhlaselweni kwabantu bakwamanye amazwe bekele lo mkhuba ngokuphangisa. Inkosi ihle yathumela izinduna zayo ukuthi ziye emphakathini ziyeqinisekisa ukuthi kakula sizalwane sakwamanye amazwe esethuselwayo ukutshaywa loba ukubulawa.
Namuhla ke nginibize ngoba ngifuna ukuphaka impi yangempela nedingekayo manje. Lempi ke engithi ngizoyiphaka namhlanje ngeyokuvikela wonke umuntu okufika okhona kuleli ongakhathaleki ukuthi uvela kuliphi izwe.
Umkhokheli webandla leNkatha Freedom Party elabasekeli abaningi kwaZulu lapho okuqale khona ukuhlaselwa kwabakwamanye amazwe umnumzana Mangosi Dubutelezi laye ukubeke kwacaca ukuthi akekho lelungelo lokuhlasela yiloba ngubani oselizweni.
Sibhekene nesimo esibucayi esineyigaba ey'ntathu. Esokuqala nesiphuthuma kakhulu ukunqanda ukuhlasela ngendluzula nokwesabisa abantu bakwamanye amazwe. Esesibili ngukufumana indlela yokuqedla lobu bubi ey'nhliziyweni zabantu bakithi nokubuyisana ngobuntu bethu okuyisiqobo sakho konke siyikho thina ama-Afrika alapha eNingizimu Afrika.
loba nje inkulumo yenkosi uzwelithini fika sekubulewa abantu abayisikhombisa kwathi izinkulungwane zabakwamanye amazwe zabaleka emakhaya azo isizalwane seZimbabwe umnumzana Giyane Dube uthi bayemukela ngezandla zombili inkuthazo yoxolo lokuthula ethulwe inkosi uzwelithini.
Siyacela kakhulu kuma South Africans ukuthi a react ngendlela nathi sabaphatha ngayo ma kuyukuthi nabo ngesikhathi seapartheid bebehleli emazweni angaphandle okufana naseZimbabwe.
Kusenjalo limbiko iza ngesikhathi lapho umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana Isaac Moyo etshela bezindaba ukuthi kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamakhulu ayisikhombisa ebese sigcinwe ezinkambeni zeziphepheli ngemva kokubalekela udlame endaweni ezijeneyo eDurban esezidingelwa amabhasi ukuthi aziphindisele ekhaya ngenxa yokwesabela impilo zazo. Kunjalo nje kubikwa kungela zehlakalo zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe ezibikiweyo lamhlanje. Ngimele Studio 7 eJohannesburg eSouth Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Kusenjalo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe uthi udlakela oluqondiswe kwabavela kwamanye amazwe kwele South Africa lungehla ngenxa yenkuthazo le esivela kubakhokheli bezombusazwe labezomdabu.
Okungathi kuyavela kuyacaca ukuthi luyancipha kakhulu udlame olubhekiswe kubantu bangaphandle. Sibone kakhulu ukuthi lokhu kubangelwa naye kusukuma okwenziwe abaholi bepolitiki iqembu elibusayo le-ANC, amaqembu aphikisayo, abaholi bamasonto, nobukhosi bemvelo, baye basukuma kakhulu bakhuluma ngazwilinye ukunqanda lo dlame lolakade liqhubeka. Esikubonayo kunsukana nje ezimbalo ezidlulile asikezwa igameko A10 ngaphandle mhlawumbe isigameko sokugcina yilesi esenzeke ngomgqibelo Alexander, kodwa ke asikezwa eqinisweni okunye ngaphandle kwalokho. Kwenza ke ukuthi sithi ke siyakholelwa ukuthi sekuyancipha manje.
Siyananzelela njalo ukuthi inkosi uzwelithini lo mkhokheli weInkatha Freedom Party ubuthelezi labo sebengezelela amazwi abo ukuthi kungabi lodlakela lolu kuzadala umehluko yini?
Kuzawudala umahluko omkhulu. Kusho ukuthi ikakhulukazi eKwaZulu-Natal ithema iqubuka lento, yaqubuka ngaphansi kwegama elithi inkosi. Yebo, yona yaba nomhlangano nesizwe endaweni okuthiwa kusePhongolo khona eKwaZulu-Natal, lapho okuthiwa yakhuluma ukuthi abantu bangaphandle baphume baphele kulele laseSouth Africa. Abantu laba bathe uma behlasela eNatal bahlasele bethi kulaba bantu akade bebahlasela bathunywa yinkosi. Lokho ke kuye kwaphakamisa abantu abaningi kwaba nesikhalo kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke yikho ke okwenza ukuthi yona inkosi uzwelithini ize ibize futhi le mbizo ekade ibize khona namhlanje ukuthi ikhulume nesizwe. Uma ke uthanda ukubuka isizwe samaZulu ikakhulukazi labo basemakhaya bangabantu abasakholelwa kakhulu kubukhosi bendabuko, siyakholelwa ukuthi ke njengoba inkosi sithe yakhuluma nabo kuzoba khona omkhulu mahluko, ngoba vele usukhona wona mahluko, sekukhona ukuncipha kakhulu kulezi gameko akade zikhona.
Lo mnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Silokho sekudaba lunye, abahlabelela bedlula amashumi amabili bale konsathi e-Book Cafe e-Harare sikhuluma nje lapho abasola khona udlakela lwe-South Africa lolu. Abahlabeleli laba bagoqela u-Albert Nyathi, i-Africa Revenge, Bob Nyabinde, Linda Gabriel labanye. Kambe imizamo enje ingasiza na? Sixhume ingcwethi wezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi enkosi.
Yembonani, mina vele ubudlongdlongu lokuthwalelana izinduku kade kuseSouth Africa bese kungani sokuphela nje ngendlela yokuthi phela into efana lale kanti angukuthi yalukubisenzakala ngoba labantu abakwenzayo besebediniwe. Kodwa ngibona ngani mina uKing Zwelithini wenze kahle ukuthi aphume njalo egcekeni njengoba kade sishema vekini aphelele ethi hayi akuqondanga ukuthi kwenziwe ubudlwangudlwangu obufana lalobo. Kodwa ngiyangisabele nje khona ukuthi phela indlela asephume ngayo ingabuya ibangela abakade besithi laba akade bechaya abantu bebesenza njalo ngoba bethunywa nguye. Engingakuboni kuliqiniso nxa ungakhangelisisa kahle indlela ayekhulume ngayo ngabantu abavela kwamanye amazwe.
Harare lakho lamhlanje abahlabeleli imbongi labanye bayahlangana lapho abale concert khona abayakhuthaza ukuthola imizamo enje ubona inceda yini kulolu daba?
Ngibona ngani imizamo enje inganceda kakhulu ikakhulu ngabe bekuyukuthi bisenzakala kwele South Africa lapho-ke phela kungabe kukhona abanye abantu abacabanga kubi ngabanye abantu abaphuma kwamanye amazwe. Njalo njengoba sazi futhi ukuthi iSouth Africa iza lokhu ithola abantu abavela ngaphandle kwelizwe ababezedinga imisebenzi lempilo engcono. Kwele Zimbabwe angiboni ukuthi ile nkuthazo enengangako njalo ilokusizeka kwenza kulesi sikhathi. Ngoba phela ngibonani abakhokheli bele South Africa bayakwazi ukuthi kwinoko besenzakala njalo babone ngani bona umsebenzi bawuphathe ngendlela eqondileyo ngesikhathi esifitshane.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ukufuthelana lokho kuqhubekela phambili ebandleni leMDCT esigabeni sakobulawayo kulandela umhlangano onqume ukuthi umnumzana Gift Banda usengumgcini sihlalo webandla esigabeni lesi lanxa umthethwandaba wanquma ukuthi ayincintisana layo umnumzana Matson Hlalo nguye omele abe ngumgcini sihlalo. Kubikwa kuqhamuke udlakela emhlanganweni lo enkundleni yeStandy Square eMakhokhova lapho okuchaywe enye intatheli izindaba yathathelwa umtshina wokuthatha imfanekiso kamabonakude. Umnumzana Hlalo wakhweza udaba lokukhethwa kukaBanda emthethwandaba ngomnyaka odluleyo esithi phansi kwesisekelo sombuso webandla kalalungelo lokuthatha isikhundla lesi ngoba engelaminyaka emihlanu esebandleni. UChris Gander weStudio 7 uxoxelo nobhala jikelele waleli bandla umnumzana Bethany Gobebe othi umhlangano lo uhambe kuhle.
Into yokuqala ekade sikhuluma ngayo lama structures akobulawayo yinto yokuthi iparty ithethe isinqumo sokuthi kayiphatheki ekhethweni lwama-by-election. Ngokuqala kade sikhuluma ngakho lokho, unikwa i-report ku-provincial assembly. Okwesibili, bebezeripota njalo ukuthi-ke ibandla lihanjiswe e-court, lihanjiswa ngomunye wethu uMatson Hlalo. Yizo izinto ezingu-2 kuphela esikhulume ngazo eziripotwe ku-provincial assembly and ihambe kuhle kakhulu.
Akuzange kukhulunywe na ngodaba luka mnumzana Banda?
Njengoba ngisitsho ke umnumzana uhlala wahambisa ibandla e-court ephikisa ke ukuthi uBanda kwakungafanelanga abe ngumphathi wesihlalo kunomgcini sihlalo kobulawayo. Okuyikuthi ke njengoba kwenziwa ke ibandla lisebenzisa i-provincial assembly kube kuludaba ekade siye lubika ke kulokho ke engingakutsho ukuthi i-provincial assembly yakobulawayo akula ngisho umuntu oyedwa othe yena kumbe mhlawumbe into leyenziwe ngihlalo iqondile. Wonke umuntu okade ekhona ebantwini phose abayi-1500 bakhulume ngalizwi linye bathi bona owabo uchairman abamvotela abamaziyo uGift Banda.
Lo mnumzana Bethany Gobebe unobhala jikelele webandla leMDCT ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekobulawayo.
UChris Gande uphinde waxoxa lomnumzana Swithan Chirodza, umgcini sihlalo ogatsha lwabazidingabe MDCT veterans, yena othi okukhulunywa ngubhebhe akusilo qiniso.
Nawo UST amanga aluhlaza umhlangano uphele vele sokulo sokusetshenziswa udlakela ukuchaya abantu abavele bayibo abathethwa yiCongress. Ngathi ukuthi akade bephakathi abaningi bangikhona ngabantu abangama-parallel structures abunjwa ngubhebhe labanye abasupporta i-factory yakabhebhe lo-vice president we-MDC umama uKhuphe.
Bathi bona umnumzana Hlalo abantu bavume ukubana hhayi akwenzayo waphambanisa.
Uhlalo kaphambanisanga. Akulalutho aluphambanisayo uhlalo ngoba uhlalo ule lungelo elokuthi ahambe emthethandaba. Ungakhangela Chrisi u-Article 2 Subsection 1 i-MDC Constitution ethi yena ngesikhiwa i-MDC shall be capable of suing and being sued. Shuthi i-MDC ilawo amandla okuthi ihambe emthethandaba ibophise umuntu kumbeni yona ibothise. Lelo lilungelo elikhona.
Umnumzana Swithan Chirodza ngumgcini sihlalo ogatsha lwabazithi ngabe MDCT veterans ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wa Studio 7 ekobulawayo.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela udlakela oluqondise wabavela kwamanye amazwe abahlala kule South Africa olwe xenophobia.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iqembu lamalwecatsha iSmuslim edlulisa amalawulo alwisa kwele Somalia ele Al-Shabaab lithi yilo elihlasele ibhasi yomanyano we-United Nations ngebhomba ebelithiywe emzini welinye lamalunga alo elidubukela bulala abantu abayisikhombisa.
Inkokheli yamazwe awizwakazile Europe ikhala ngokuthi kayisenelisi ukunceda iziphepheli lezi eziza emazweni la ngezikephe lemikhumbi ngobuningi zivela ezwekazi le-Asia le-Afrika ikakhulu ku-Mediterranean.
Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa uthi izisebenzi zikarhulumente zizathola iholo le-bonus. Ukuphenduka kukaChinamasa kulandela imbiko kamongameli Robert Mugabe ngempela sonto embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse. Umongameli Mugabe uthi isinqumo sokuthi izisebenzi kazisoze zithole ibhonasi senziwe idale lekhabhinethi laye bengatshelwanga. Incwadi yesicubungula izenotho zimtshayele ihlombe uChinamasa zisithi lelinyathelo lihle ngoba ilizwe lithwaliswe nzima ngokubhadala izisebenzi zikarhulumente ikakhulu iholo lamabonus. UChinamasa uxolisile wathi waphosisa njalo imali yokubhadala izisebenzi izadingwa. Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikarhulumente lazo zamukele umbiko kaChinamasa. Kodwa abebandla le-MDCT bathi uMugabe kumele axotshe uChinamasa ngoba etshengise ukuthi kawazi umsebenzi. Incwadi yecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-ZANU-PF umnumzana Morris Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi ukwehlukana ingqondo kukaMugabe loChinamasa akutshengisi ukungezwani kubandla leli.
Yeah, mina ngokunandelela kwami okwenzakala laphana uComrade Chinamasa wakhuluma sobala kubana lokhu isinqumo abasithathayo besihambise phambili esingathi yi-recommendation ibona yena njengomphathintambo obona ngokwemali. Ngakho-ke mhlawumbe wasuka waphangisa kwangani kuphuma egcekeni kumbe kumaphephandaba. Kutholakala kumaphephandaba izinto okumele zixoxwe ziqedise kuqala icabinet.
Bakhona bathi lokhu kungakutshengisa ukubana kulo kungezwani kubandla lezanu PF, ungathini wena lo?
Abantu bafuna ukufaka ezombusazwe yonke indawo nje nalapho awungamelanga zibe khona. Sizwa abantu behlala bekhuluma besithi kumele kusetshenzwe ngendlela eqondileyo kungafakwa ezombusazwe esingathi politics yonke indawo.
Umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisiphathamandla sebandla lezanu PF bekhuluma ecingweni eseHarare.
Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande uphinde waxoxa lengcwethi yecubungula ezombusazwe ezimele umnumzana Rejoyce Ngwenya ukuze sizwe impono yakhe ngalolu daba.
Yabona ukuthi vele ukuthi waphosisa ukukhuluma ayisoqiniso ngoba into enjalo kayisozikhulumeke ku-press conference uJonathan Moyo khona utsharamba ekhona. So kutshengisela vele kuyaveze vele ukuthi uhulumende lo nguhulumende osebenza ngobuqili ngokuqibilisa labantu ukukhuluma amanga. So kuyangisa ukuthi Chinamasa engu-minister of finance i-reputation yakhe sibhildizwa hathi kawuveze ukuthi uhulumende wezanu-PF nguhulumende wobuqili.
Bakhona abe-MDC abathi kaxotshwe umnumzana Chinamasa ngoba uyehluleka, lokhu kutshengisa ukuthi uyehluleka umsebenzi, ungathini wena lo?
Ukuxotshwa phela ngisho abantu bezanu-PF vele baxotshana ngenxa vele ukuqondana le-politics zabo bona, kodwa ukuwehluleka umsebenzi kayiso into. Kulamaminista amaningi ezanu-PF ayehlulekayo. Udr Male wayesithi kulokudla okuningi nengikhona kungenakudla, bavele baningi kakhulu esingabakhuma ngamabizo. Ukwehluleka umsebenzi kuzanu-PF uyehluleka nje nxa ungasapoti uMugabe. Nxa usapoti uMugabe, usekele uMugabe, uthehluleka khona ukusebenza okusebenzayo vele awusoze uxotshwe.
Umnumzana Rejoyce Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Inhlanganiso eqondisa inhlelo zokuvikela ukumemetheka kwegciwane lengculaza iZimbabwe National AIDS Council ithi ukungaziphathi kwabontanga abenza imicimbicimbi yokuganga besiya emacansini bebaningi yiyo esikhweza inani labantu eselithelelwa igciwane ngoba akusetshenziswa indlela zokuvikela, kubika uNothando Sibanda.
Inaki it ontanga bakobulawayo bale micimbicimbi yokuganga abayenza ngempela viki lapho babizana ngobuningi kumncintiswano ngokuthi yiliphi ijaha elingaya emacansini lamantombazana amaningi kunathwa utshwala lezidakwamizwa kungela olendaba lokumemetheka kwegciwane lengculaza. Umqondisi wenhlelo zenakhi kobulawayo unkosikazi Sinatra Nyathi uthi kuyadingeka ukuthi amapholisa acwayisise ukuthi ngobani abaqoqa lokhu kuganga babotshwe ontanga bengakaphambaniselwa ikusasa yabo. Idolobho lakobulawayo lilenani eliphezulu labantu abathelelwa igciwane lengculaza ukwedlula amanye amadolobho. Inakhi ithi iBulawayo ikumashumi amabili ekhulwini i-20.4% labantu abalegciwane, okuphezulu kakhulu kulenani eliselizweni. Okwenza ukumemetheka kwegciwane kukhwele njalo kubontanga, linani labantwana elazalwa lilegciwane eselisesibangeni sokuya emacansini. Umnumzana Robert Mpofu oyisakhamuzi uthi kunzima ebantwaneni laba ukuthi bakhulume ngesimo sabo ngoba bakhona emphakathini abalokhu bekhuluma kubi ngalabo abalegcikwane lengculaza.
Basithola bese simeni sokuthi sebekhulile labo, so kumele beqalise ukwenza awabo amacebo ngempilo, kodwa kuba nzima ngoba laba abaphila labo ababengelawo lowo mkhuhlane babe bebaninela khatshana bengabakwazi, okwenza ukuthi abanye begcine beyenza kube yimfihlo, okwenza kube yingozi kulabo abangelalo leso sifo.
Osakhulayo unkosazana Amanda Ndlovu uthi iningi labo ezikolo licabanga ukuthi abantu abangazake baye emacansini abangeke baba legciwane likhohlwe ukuthi lilabo sowabo abalithelelwa bezalwa. Uthi okwenza kube nzima ngamandla yikuthi akula mfundiso abayitholayo ezikolo kumbe emasontweni ngabantwana abalegcikwane lokuthi kuyini abangakwenza ukuthi kube lula kulabo abalalo ukuphumela egcekeni njalo lokuthi abasakhulayo bazivikele.
Abantwana kulezi nsuku abatholi information eningi mayelana le HIV and AIDS umbakula like abadala abasixwayisayo and kathesi bakhona abanye abantwana abazalwa bela i-AIDS so and abanye babengakwazi khonokho labo sebezagcina beyithola ngenxa yokuswela ukufundiswa kwangkhona.
Omunye njalo osakhulayo okuhlelo lwabatha iYoung People Care unkosazana Sibongi Nkosi Ncube uthi miningi imizi ekhokhelwa ngabantwana osokwenza ukuthi laba bantwana behluleke ukuzinanza kanye lokufunda.
Abazali bethu abaningi bayahamba besiya phandle ngadle and ukuhambeni kwabo basishiya sikuyithe sikhangele imizi ukuthi nxa ubona ukuthi khona ngingu-form 6 yimi okufanele ngikhangele abantwana babo. At the end ngiba le pressure eningi kakhulu.
Osebenza labasakhulayo unkosazana Silaye Ntabeni uthi lanxa kuqakathekile ukukhuthaza abatsha ukuthi bangayi emacansini baze batshade kumele batshelwe ukuthi bakhona balegciwane bengazange baye emacansini bese kuqakathekiswa ukuthi lowo lalowo ayihlolwa igazi kungakhathalekile ukuthi kazake aye emacansini ikakhulu abesifazana lamantombazana abavame ukungakhulumi kwezemacansini. Uthi udaba lolu lwemicimbicimbi yemacansini yabontanga ibangelwa ngabantwana asebehlala bodwa abazali bengaphandle kwelizwe abantwana basale kuyibo abadala.
Thina abazali ngoba khonokho kwenziwayo kwenzelwa ezindlini zethu abantwana abalazindlu. Izindlu zethu kufanele sikwazi ukuthi nxa sibanika abantwana sithi kabasale bebodwa bengabantwana sithi kabasale besenzani. Futhi okunye abantwana laba bangeke bakwenza bengelazi izimali. Izimali esibanika zona siyazinanzelela yini ukuthi sisetshenziswa njani. Lobuntu abantwa bethu kasisabafundisi kasisitholi isikhathi sokuthi sihlale phansi labo sibafundise ukuba ngabantu.
Unkosikazi Simangele Gumbo oyisakhamuzi uthi kuyethusa ukuthi iningi labantu kugoqela abasakhulayo lilokhu lisaya emacansini lingavikelanga. Uthi kukhulunywa malanga wonke ngengozi zokuya emacansini ungavikelanga ezigoqela ukuthelelana igcikwane lengculaza kodwa intsha konke lokhu ikutshaya indiva.
Kuqakathekile ukuthi sibe lezindawo kumbe sikwanise ukuthi sibe lamaprogramu angakwanisa ukuthi afundise abantwana laba sibakhangela yona le indaba ngoba usually abantu abaningi abakhangeli abantwana abancane abafanele ukuthi babe sesikolo sibafundisa ngezinto ezi-related to sex. Kodwa kuqakathekile lokuthi bafunde ngakhona lokhu ngoba nxa bengasafundanga ngakhona lokhu okuthi ukuthi babe bengasakwanisa ukuzivikela babe bengasakwanisa ukwenza ama-choices babe bengasakwanisa lokudinga usizo nxa lapho izinto sezonakele.
Inhlanganiso kanye lamabandla okholo amanengi alokhu esatshumayela ivangeli lokuziphatha lokuzigcina ekulwisaneni legciwane lengculaza kodwa kulamehluko okhanya usiba khona ekuziphatheni kwabantwana. Intsha yakuleli iyayidinga imfundiso yokukhuthaza ukuyahlolwa igazi lokuvikela lapho abantu besiya emacansini. Abantwana bathiwa ngabazali besiyadinga imisebenzi phandle kwelizwe kanye labahlala bodwa ngemva kokufelwa babikwa kuyibo okwenzelwa kibo imicimbicimbi le ngoba kungela bazali bokutshaya umthetho emakhaya la. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nginguNothando Spanda.
Akungacaci ukuba isinqumo bani esizathathwa ngomdlalo we-Independence Trophy obuphakathi kweqembu le-FC Platinum lele Dynamos wona ongasaphelanga ngomgqibelo ngemva kokuba kuhambe amagetsi enkundleni National Sports Stadium. Intatheli zindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Bekungela midlalo yeligi kulimpela viki kudedelwa imidlalo yenkezo yokunanza ilanga ilizwe elathola ngalo uzibuse kodwa ifinali yalo mncintiswano isafika ngemaphethelweni ngemva kokuba kusuke kwahamba amagetsi enkundleni National Sports Stadium. Ngehlandla lesibili lomdlalo iqembu leDynamos likhokhela ngomklomelo wodwa uhlohlo ngoRonald Chitiyo. Lo mdlalo ubuphuze ukuqala ukudale ukuba kukhanyiswe ngezibane enkundleni kwabanzima ukuba kuqhubekele phambili kuyese kugqunywe amandla kagetsi enkundleni lasendaweni eziyigqaqeleyo. Isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela ukhiphe umbiko ngesonto esithi isinqumo phezu kokuba lomdlalo kuzathiwani ngawo sizaphuma ngemva kokuba izifa ihlale phansi lenhlanganiso yeSports and Recreation Commission. Kodwa imibiko ephume namhla ithi isiphathamandla se-SRC uTiriwashe Neweyembwa uthe lokhu kungumlando wezifa. Lo mdlalo umiswe kusele imizuzu engamashumi amabili lesithupha ukuba ufike emaphethelweni njalo inkinga isekutheni ukuba leso sikhathi ebesisele sidlalwe kuyabe kudingakala ukuba kuphume imali. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Hayi ke kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga, lilale.